ama-Americans la ayalahleka ngokuthi ngangikhangela mina ngathi abantu abathiwe sibakhangeleyo ngabafowethu laba abakhona e-Africa abangomakhelwane bethu abayibo abasaziyo ukuthi siphila njani kuyini abangasincedisa ngakho yibo baqakathekile kakhulu kiwo kodwa bona bengakhohlwa ukuthi bayikho khonokho babebuya lapha e-Africa bezothatha umnotho wethu yibo abantu abayibo abalokhu basungula uhlelo lwe-slave trade islavery elizweni labo ngabantu abangeke besijaje bona bethi sinje kathesi abantu abaqondileyo ukuthi bakhulume ngathi ngamakhelwane i-SADC ngamakhelwane i-AU and siyathaba ngoba kathesi nxa ukhangela i-SADC ne-AU ifuna ukusincedisa ithi iyamasalisizi kahambi kambe nxa upresident weBotswana esukuma ekhuluma evakathi ebuya lapha eZimbabwe ethi amasalisizi kahambi nxa ukuthi ngamaphosa namsubuyile ezimbabwe kamaphosa lequla lakhe liyancedisa ukuthi ilizwe lethu lizosincedisa nguye umuntu asemdingayo ungakhangela ukuthi uramaphosa ngumuntu ohlanzeke njani entungamele uhlanzekile kakhulu umuntu ofuna ukusincedisa uthi ama-sanctions kahambi ngobani abathi ama-sanctions kaabe khona kuleli lizwe bathi kulokunye ufuna kwenzanga kuhle kambe ukhangele sidlulile ekhethweni oluhle in the history of this country sibe lokhetho olukhululekileyo ezimbabwe lapho abantu bade bezenzela khona akula muntu odetshaya omunye akula muntu odedisa omunye abantu konke lokhu kwenziwe uhulumende omutsha okhokhelwa ngubaba umnangagwa
kodwa awuyiboni yini imikhuba le mikhutshana emibi eliyilandelayo baba ugawule njengohulumende wezanu p f nxa sikhangela imithetho efana labo aipa labo phosa ukuhlukuluzwa nje kwabantu masayana awukuboni yini ukuthi ngokunye okulilethela udubo njengohulumende wezanu p f lokho
angikuboni kuludubo kuhulumende entsha ekhokhelwa ngoba umnangagwa umnangagwa uvulile amasango wavula ngendlela zokukhulumisana abanye abantu baze badelela ngenxa yakhona ukuthi baze nesinasesenza izinto zabathi ngayisizo kodwa-ke umnangagwa uyalile kuphele lokho ethi hhayi asikhulumisaneni silungiseni sindawonye ilizwe ngelethu sonke zimbabwe is open for business buyanini lizosebenza sisenzele umnotho wethu ilizwe uthuthuke singasebenziso singeke siphile in isolation singeke siziphile sisengusimayedwa ukuzamile khona okumnangagwa wazama nokuthi singenesigalesi simiso emsingene kukhona wethu lakobani kuyini kanti umnangagwa kuphambanisileyo sibili nxa kukhona abaphambanisile khona amathiwa la sibaxolise kanti kuyini sile bawonele khonoku ngemva kokuthi kube lokhetho oluhle ngemva kokuthi engede wona amakhiwa ngemva kokuthi ebumbe le-cabinet ithathe labanye abantu abangaphandle abanjengabomthuli ebalethe phakathi ekhaya lapho ukuthi bezosebenza abangasaziyo lesilogani sezanu p f ukuthi sitshaba njani